kabamila bathathu ngene bajonze bathola kale manje kube sibithi bithi sicwala istrata ubizunga nabizunga njalo ukuthi sesitholakele manje outing bega bamila bathathu ngene bajonze bathola kale manje kube sibithi bithi sicwala istrata ubizunga nabizunga njalo ukuthi sesitholakele
Go back to the man.